zvakanaka vateerere.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshana njani izilukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapholisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenze labantu abaningi behlangana bekhankasa nabantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma nabantu bebatshengisa ukuthi ubona njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Wathi sisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetrolo ledizili kusukela namhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amachumi amabili, 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26.7 million, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapholisa lamhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapholisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter amapholisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,560. Amapholisa ethi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki ama-mask, iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele lelunga lehlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane e-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, umnumzana efidlela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe, begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso, besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona yikuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana, njengalokhu umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyili lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuyana ungaze kudinga ukuthi kwethuse, okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi bazi babotshwe, ngoba i-COVID-19 ngeke iluyiswe ngamapholisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana lendlela ze-science zanamhlanje, hayi amapholisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lo?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwa i-social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolice, sebese ema-police station, ngokuba ngakungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke singakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula, yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondla abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhabishi, abathengisa lokho esithi ama small businesses, bamele bavulwe. Kungavulwa okay kuphela, kungavulwa pick and pay, kodwa kuvulwe lala amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irenti. Abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le msebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube, lilunga lelihlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane e-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho e-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhithwa edale lephalamende lakumakhansili zithole ukumelwa edaleleli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC alayenza inkokeli ye-MDC thinya kenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe nabomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuchiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ungabi labameli kuchiya uzulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxotshwa abameli laba, kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi kokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, umnumzana Solomon Bobozibunu uyachazisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic, it is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, you set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende labe sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe ngumkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, umnumzana David Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zekulenjini i-online voting, okuyinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama-elections, especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazamelela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Thina njengebandla le-MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezekhi uMnumzana Qhubani Moyo uthi izekhi ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izekhi isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezekhi ufuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi uvona njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Wathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenisanga ukuthola imibono ye-ZANU PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wathi la idale lephalamende kunyanga ephele ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kaziselabameli edale lephalamende ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kayisiyele imvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu kwahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokhelwa nguMakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli ibehlisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gciwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo nalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezekhi bacasha ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Imele isithuthu 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. Idizili sizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe kuthi ngedola leMelika ibe yi-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo emhlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe kuthi ngeleMelika ibe yi-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Masimba Kujera ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Kathesi ama-businesses kawana mali, abantu makhaza kawana mali, angiboni ukuthi kungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, unamafutha amaningi awezisa abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqonge ezitolweni, ama-business waye bengelandlela yokuthi ba-recover izimali zabo. Siyakwazi ukuthi ama-network operators wanama-generator ngoba amandla kagetsi ayahlupha lapha eZimbabwe. Ama-motorists bengaba balutshwane, kodwa esikubonayo ukuthi ama-businesses okumele basebenzise i-fuel leyi ukuthi baqhubeke in production yibo abazahambisa intengo yangikhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo. Esikukhangeleleyo yukuthi inyanga le ingakapheli kumbe nge engayezayo uzabona ama network operators bese apply ku portals ukuthi ba kwenze into
ukuthi kungakhwezwa amafutha la njalo lentengo ingakhuphuki
ukhulu kaqale akhiphe iminye imthelo ekhona ku petrol le diesel engakhipha eminye imthelo ekhona intengo ingehla futhi petrol le diesel yakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mthelo eminingi ekhona ku petrol le diesel lamafutha lawa awuhambisi so imithelo le ingakhithwa uze ukuthi intengo istabilize kodwa uhulumende uyabe edinga imali so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
Umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngizokuzina umbuzo wokule Myanmar elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana lokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathuthuna umbuzo lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kudalela Congress kule Melika abafisa ukuba wayengumongameli umnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancintise ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Lengcwadi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idale lesenethi kalisoze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole umnumzana Dominic Ongwen owayikhokela ibutho le-Lord Resistance Army elamacala edlula amathumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welemelika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Thunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyawujabulela ukwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabo elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe ikakhulukazi abasakhulayo ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezijeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kamongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kweleZimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kukaKamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo, baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, benzele lawo maphupho ukuba afezeke. Amantombazane kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona. Kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bhedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eBulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Leda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakweleZimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthetha uthi abadlali kanye lamaqemba wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqemba okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi lase-Africa njengoba kweleZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Tiri kubatsika watambi
siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukuba banakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeli kweleZimbabwe igcine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019 njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyakenye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu kweleZimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno itakuti
ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana eyokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono uba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bachone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswa nguDeda uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yes, sesiside isikhathi iqembu leMokis Connection lithuli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwa sile inyanga nango umkhokheli weqembu uMokincube
uma uyindoda uyabuplana kuyaba masiko ukuthi usuphumile kumusic sikhona esinye isikhalanga kumbe isindebele bazasiza ukuthi oh awungabona lumakalinga phasi lobesilele lobekhumbula kuthi ukuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic babecabanga ukuthi sewile kumbe usebro kati hhayi uyabe saplana
idlalade leli lilingoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami umona COVID-19 kanye lethi mama wami
Pato kuvaliwe emadoda esemabhoda nasesikolweni emadoda abantwana basakwazi ukwezisisa labo madoda uyiza njalo etabatheri anodinga ulwazi fana kamdala yeyi ndoda kwaba nzima enyama endlovu phase eredbank lalela uthuthuthini lolubalukazi besemhlanganweni awubabanyati seyiziyakhayela wonke umuntu lapha ule corona mina ibingedekela corona beyicela ukuthi yethathe icorona yami ekhaya ngayo ugogo ezama ukuthi imasi madoda
abangathanda ukuthenga idlalade Ncube balithola njani
ezama inombolo yena uMokis ngokwakhe isezimbabwe inombolo angazi bafaka mali okuze yabo 0774415888 so izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi Ncube onguyokuculayo lapha bebabili ku 0778139430
yiwampi amazwi ongawatshila abalandeli
ngabasixhase bengathengi emaseleni laba ngabatshontshi umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima labafala kulapha ama-members siyatrena siyazi ukuthi sikhathi eside yenzani ikomposa siyerekhoda izitudio zethu zikhathana siyerekhoda kuyimali sibe sesiyenza ama-CD kuyimali ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba isincedisa ngakhona lokho
uphuma ke enkundleni uMokis Ncube leqembu lakhe leMokis Connection ngale
uyabona ma ufika komafa kule sikolo laphana maqonda nalo omuzi kase bukufunani madoda isikolo sona lesana kule sandla yesikulu ukuba kukuthi kuya batshala bafundi emadoda njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nansiyana isibhedlela ibese sineminyaka eminingi kakhulu madoda sibeke sihle sifana sesiqalisile bakithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho ubabuphuma ukubalisa yikuthanda abantu ungazuyehlele phansi kogwamagwama bazokutshela
singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba Amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje kukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.